Ngiyabonga sithandekile. Kusukela mhla ka 6 June ngomgqibelo sibe lenani labantu abalishumi lambili asebelaliswe lapha esibhedlela seMpilo Central Hospital belo mkhuhlane wohudo. Ebantwini labo bekukhona labangabantwana. Kuzofika namuhla sesilahlekelwe ngabafana ababili, omunye oleminyaka elitshumi lantathu, omunye oleminyaka elitshumi lasithupha.
Nxa selithole ulwazi olunje, kuyini elikwenzayo?
Uma sithola ulwazi olunje, siyazisa abezempilakahle zeBulawayo City Council, i-City Health Department, ukuze labo benze uphenyo endaweni yakhona leyo eluveve, batholisise ukuthi kahle kahle kungani kusiba lokumemetheka komkhuhlane wohudo kuleyo ndawo, ukwenzela ukuthi uma kuyinto abakwanisa ukuthi bengenele ukuthi ukumemetheka komkhuhlane lowo umiswe, beyenze khonokho. Umkhuhlane wohudo njengoba sisazi ikakhulu ungumkhuhlane ophathelane lezokuhlanzeka, okufana lokuthi abantu kufanele begeze izandla, bebilise amanzi, ikakhulu khathesi abathola khona amanzi awesibhorane, lanxa amanzi ayekhansili ethe aba nesikhathi engekho, uma ebuya amanzi lawana ayakwazi ukuthi abuye engcolile. Kufanele ukuthi abiliswe amanzi lawana ukuze ahlanzeke.